Ngiyabonga baba Gandhi. Hayi, umthethandaba ukubonakala kwecala lika Donald Trump. This is a very brand new situation engazayenzakala lapha eAmerica. Sibona ukuthi uMnumzana Trump vele yena ngokwakhe angiboni efuthanda ukulalela okukhulunywa ngama authorities kusukusela kudala. So into esiyibonela is very very new in America.
UMahluli uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka elokhu eseyisa umthethwandaba uzagcina emvalela ejele. Ubona kusenzakala yini lokhu? Njalo nxa kungenzakala abalandeli bakaTrump abasoze bagcwale na ezidaladeni betshengisele.
I think that sesizabona la ukuthi uyabe eleqiniso yini, ngoba siyakwazi ukuthi abantu bakaTrump laphana ngo January 6 bake bazama ukuvukela i-government ukuthi bathathe i-inauguration ka-Joe Biden ngamandla. So bangamvalela okwa-test, lathi sesizabona iqiniso ukuthi ulabo yini abantu abazimiseleyo ukuthi bayenze khonokho okokuvukela i-government.